Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 namhlanje ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje odokotela bathi kababuyeli emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga isikhalazo zabo
adethu odokotela abaningi abancane labakhulu sebejoyinile ukukhalala umsebenzi
Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili esithi kasoze abumbe uhulumende womanyano le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ngeyindlela ngama-theatrics kumbe ngamadrama esesiwabona esenzakala lapha ngoba ngeye iside kutshengisa ukubona okuphakathi kwe-justice system yethu lapha eZimbabwe.
Umthethwandaba kamantshi ubuyisele umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti. Ipasipoti yakhe kanye lengwalo wendlu yakhe ayezithathelwe yinkantolo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kuona lo msakazo. Odokotela asebela malanga alithumi lambili bekhalala umsebenzi bathi kababuyeli ezibhedlela nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamelo dokotela abakhalala umsebenzi bethule lokhu eHarare lamhla ngesikhathi bexoxa lentatheli izindaba. Bathe ngamanga ukuthi uhulumende usevumelane labo kokunye abakhala ngakho. Udokotela Elias Muzoremba umkhokheli wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi ababuyeli emsebenzini ngoba bekhala ngezinto eziningi ezibahluphayo ezinjengokuswelakala kwemitshina yokusebenzisa ezibhedlela lemithi yokwelapha izigulane.
Me as a medical doctor, I have the knowledge, but to use my knowledge to help the patient, we need that link.
Mina nje udokotela akungiphathi kuhle ngilalo ulwazi kodwa angilakho okusebenzisa ukuthi ngisize uZulu ngalolo lwazi ulwazi lwami lodwa ngaphandle kwakudingakalayo okunjengemithi lemichina yokusebenzisa kuba inkinga ngoba angenelisi ukusiza abaza ezibhedlela ukuzodinga usizo ngiyababukela nje akungiphathi kuhle lokho Ngiyakwanelisa ulala kanjani lapho ngiye lapho ngihlala khona mina ngisazi ukuthi ngehluleke ukusiza ogulayo hathi ngokungathandi kwami kodwa ngoba ingekho imithi lempahla yokusebenzisa
Lokho kusekelwe ngudokotela Mthabisi Anele Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso le
Sokuyinhlala yenze nje odokotela bayakhala lo msebenzi bezindlini zabo Ngoba umsebenzi lo esiwenza unzima. Ukhangela umuntu egula esehluleka ukuthenga amaphilisi into yobuhlungu kakhulu kodokotela. And sihlala sichiya umsebenzi ngoba sabe sizama ukuthi laba abalamandla bekwanise ukuthi besebenze ngokuphangisa bethengele abantu izinto okumele bezithole ezibhedlela ukuthi bencedakale. So yikho kutholakala ukuthi odokotela bahlala bechiya umsebenzi. Ngoba indlela esifuna ukuthi umuntu laba abalamandla bengenelisa ukuthi bekhangile izinto ezenzakala esibhedlela ngokuphangisa njalo benike uncedo kumane lutholakale.
Udokotela Bebe uthi akula osokuphume emihlanganweni abayenze leziphathamandla zikahulumende.
Sihlale labo kabili izinto ebesizikhuluma ngazo akulanto abayikhulumileyo ehambelana ngokunceda kwamapatienti. Izinto esizitshela zona ukuthi kulento ezenzakalayo ngemuva but asikaziboni lezo zinto. Isituation yangkhona ilokhu ifanana ezibhedlela. Ekuqaliseni kwakuyingxenye yabodokotela nje ababekhalela umsebenzi besithi ingxenye nale ingxenye ingahambisa imeseji kulalaba abalamandla ukuthi beqalise ukunceda ngokuphangisa. Akulanto esenzakeleyo ukuncedakala, utawani bencedakala ezibhedlela. Khathesi
odokotela abaningi abancane labakhulu sebejoyinile ukukhala la umsebenzi.
Baphinde bathi uhulumende sekubeke sobala ukuthi angeke abahlawula ngamadola emelika. Lesi ngesinye isikhalazo sabo esibenze bakhalala umsebenzi besithi imali abayihola ingama-bond notes kumbe nxa kusetshenziswa ama-RTGS isingcosana. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodokotela Obadaya Moyo, umphathintambo kahulumende wezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele namhla eceleni komhlangano wedale le-Central Committee ye-ZANU-PF ukuthi akusoze kube lohulumende womanyano lebandla le-MDC ngoba kudingeki lokhu njengoba ibandla lakhe lanqoba kakhulu kukhetho oledluleyo. Lokhu kwenzakala umsekeli kamongameli Mnangagwa uMnumzana Kembo Mahati laye esanda okutsho amazwi afanayo. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wathi udaba lokuthi owanqoba okuqotho kukhetho lwedluleyo phakathi kwakhe nomnumzana Mnangagwa alucacanga okuyikho okubangela ukuthi umnotho welizwe ubhidlike usiya phambili. Uthi ngalokho kufanele umongameli Mnangagwa akhulumisane lebandla lakhe kubunje uhulumende wesikhatshana owe-Transitional Authority kusalungiselelwa ukhetho. Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC laye uthi ngamfuni uhulumende womanyano.
Angazi ukuthi bakuthatha ngaphi mina ngoba uPresident Chamisa use waphuma egcekele wathi yena akakhangelelanga ukuthi kube lohulumende womanyano. Akubhekisisileyo ukuthi njengoba kunodubo elizweni bekumele ukuthi kukhangele ukuthi kukhulumiswane ngodaba National Transitional Authority ukwenzela ukuthi sigijimise ukubuyisela ilizwe leZimbabwe ukuhlanga zokuthi lithuthuke njalo lilungise indawo zokuhlupha kwe-legitimate. Kafanani ngitsho ngoba uhulumende owe-Transitional Authority uyabe enguhulumende ongelani lamabandla ezombusazwe oyabe efakwe kusenzela ukuthi alungiselele ukhetho oluthembakalayo njalo ukhetho olungenza ukuthi umuntu wonke akholwe uhulumende wakhe.
Ibandla le-MDC like lathi kufanele likhulumisane leZANU-PF ngendlela yokuxazulula udubo olukhona elizweni.
Abantu abaningi abamazi amaningi sebezivala besithi kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabantu beZimbabwe. UPresident Nelson Chamisa uthi yena kufanele iy'nhlanganiso zonke eziphatheka zombusazwe leziphatheka kuzihlupho zabantu zezindamo zeZimbabwe ezinsuku zonke zihlale phansi zikhulumisana ukuthi lizwe lingabuyiselwa kanjani kubukhokheli obuthembakalayo obukhokheli obukhethwe ngabantu.
Kuyini okungabe kubangela ibandla leZANU-PF ukuthi libone ngani ibandla le-MDC liyancenga lapha?
Angazi ukuthi babe bekuthatha ngaphi lokho, njalo siyazi ukuthi iZANU phela kayijwayelanga ukuthi ikhuluma izinto ngendlela eseqinisweni ukuthi yipropaganda. Igovernment national unit efana leyenziwa ngupresident wethu uTsvangirai ayizange ayilethe impumela enhle kwele-MDC okuyilona okuyisona isizathu sokuba singayidingi igovernment enjalo. IZANU iyebhenefitha isikhathi sonke kungenziwa igovernment national unit.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC sixoxelaye esebhilithane. Umthethwandaba kamanje namhla ubuyisele umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti ipasipoti yakhe kanye lengwalo zendlu yakhe ayezithathelwe inkantolo aze abotshelwe icala alokhu ebhekane lalo elokwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. Umthethwandaba lo uthe lanxa icala leli lingakathethwa akulasizathu sokuthi abatshutshisi beqhubeke begcine incwadi zikamnumzana Biti. Umanji othetha icala lakhe wazise izolo ukuthi uzadinga ukwelulekwa yi-High Court ngemva kokuba kuvele ukuthi kuleziphathamandla ze-ofisi yabatshutshisi ebezizama ukuluphatha ngendlela esolisayo lolu daba. Kolunye njalo udaba olufanayo, umthethwandaba ukhulule ilunga leZANU-PF umnumzana Psychology Maziwisa lomunye wakhe umnumzana Oscar Pambuka namuhla kulandela ukujikelwa kwabo entolongweni ngeviki edluleyo ngemva kokutholakala belecala lokuntshontshela inkampani yezesa imali engange $12,500. Ababili laba bakhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kumadola ayisichiyagalombili amakhulu i-$800 ngamunye ngamunye. Bathe bazaphikisa ukugwetshwa kwabo e-High Court. Untungameli Inkomo e-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngodaba lukamnumzana Pete.
Ngiyizila ngama theatrics kumbe ngama drama esesiwabona esenzakala lapha ngoba ngeye iside kutshengisa ukubona okuphakathi kwe justice system yethu lapha eZimbabwe. Ngelinye iside kutshengisa njalo ukuthi phakathi kokubona khonoko bakhona abanye abantwana bakaZulu abasebenzela uhulumende kodwa abadluliseleyo ukulandela umthetho. Lapha ngisitsho lo ujudge owaphaya isinqumo sokuthi indaba le ayivumele ukuthi abathatha indaba beziphumise live kube lamakhamera kucoach. Lokhu yinto ejabulisayo esibili ukuthi even phakathi kokubona kukahulumeni bakhona nje abalokhu abasazimisele ukuthi balandele umthetho. Ngelinye isayidi futhi sibona njalo ukuthi uMalaba yena ngokwakhe ne-Justice Service Commission yona ngokwayo yonke ibolile ngoba isebenzela iphathi yezanu-PF ingaselani ukuthi yenze umsebenzi wayo eyawumiselwayo ukuthi isebenzele ilizwe. Uthenda ibithi icala lakhe nje liphumise okusegcekeni okwenzakalayo thina singaboni ngoba kade sekuphuma i-evidence eyama-phone message lama-text message kutshengisa izinto ezazenzakala ngemuva abantu bengakwazi. Lokhu yinto nje eyanyisayo njalo edanisayo.
Abanye bengathi ukubuyiselwa i-passport kwakhe ngomthethwandaba ubithi kuveza mpela ukubana umthetho uyalandelwa eZimbabwe.
Hayi, uyabona uhulumende wethu uhlakaniphile. Uhulumende wethu uyakupha kancane ekuthathele into enkulu. Ekuphe kancane ukuthi wena uzikhohlise usithi umthetho uyalandela. Ngapha ngelinye icele esuke ekuthathele kakhulu. Ye, i-passport irelishiwe, but izaphelela khonapho le yini indaba yini. Ngoba akula cala elikhona. So thina kade singajabula sithabe sithi i-passport irelishiwe, i-passport irelishiwe. But bale nto enkulu abazageyina ngayo mhlawumbe bazambona uPete lecala ngoba bafuna ukuthi bamvalele kumbe bafuna ukuthi bamhlawulise imali enkulu ukwenzela ukuthi uhulumende athole imali akwaziyo. But akumelanga sicelebrate ngoba indaba le isichayisa ngovalo ukuthi kuyini abazakuthatha bona ngoba ngampela ungakhangela wonke indaba zonke ezenzakala bayakupha kancane bekuthathele kakhulu bekuphe kancane bekuthathele kakhulu.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo engewenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square. Omele ilizwe leMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols namhla usungule ugwalo olujonge ukulondoloza amasiko esintu olulesihloko esithi Preservation of Ndebele Art and Architecture. Uanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-ambassador Nichols wethule lokhu endaweni yokulondoloza amasiko amagugu International Heritage Center eMatopo esabelweni seMathebeleland South. Uthe ugwalo lolu lulakho ukulondoloza imbali, amasiko nemisebenzi ebukekayo ebilakho ukutshabalala.
None of this would be possible without your tremendous talent, which stretches back through history.
Kuhle ukuthi lina bomama lenze umsebenzi omkhulu kangaka wokulondoloza imisebenzi yenu yesintu. Ngilichayela ihlombe ngoba lenze okuhle kulolu hlelo. Silitholise imali engatsholutho kodwa ugwalo lolu lumumethe okudlula leyo mali. Ngilichayela ihlombe.
Umqondiswe amagugu International Heritage Center umnumzana Phathisa Nyathi uthe uyathaba nxa ebona kulondolozo amasiko, imikhubo lobuciko bamaNdebele.
Ye, siyathaba ukuthi amasiko lemikhuba yethu ubuciko bamaNdebele buvezwe obala baphuma kodwa kokukhulu ukuthi sekulendlela ukuthi kulondoloziwe ukwenzela ukuthi lalabo abazazalwa abazakuza singasekho baza kuthola kukhona kungufakazi ukuthi izinto zazisenziwa njani yikho esikuthandayo kakhulu sibi.
Bekulabantu abaningi akade besemkhosini lo abagoqela unkosikazi Soneni Nyathi othakazelele ukulondolozwa kwamasiko esintu kugwalo lolu okugoqela ukucomba izindlu.
Umsebenzi lo umsebenzi esiwuthakazelelayo sasiwenza noma my beautiful ingakafiki sasizenzela ngaso sonke isikhathi uma siphuma emasimini siyabuthelela izinhlabathi zethu. Sigudule sicombe izindlu zethu siyabe sicombela ukuthi izulu liyabuya ligezisa. So into esiyenza yonke iminyaka every year siyakwenza lokho kunjengemidlalo kuyasiqeda isizungu ngoba siyabe sesiphumule emasimini singaselanto enye esiyenzayo. So siyakuthanda kakhulu siyakuthabela njalo khathe sinxase sisizwa kuthiwa kule bhuku elikhuluma ngosiko lwethu ucomba ngobuciko ukucomba lokutshengisethi into esizaqhubeka isala ebezizukulwaneni zethu aso ziphelele yithi ngoba lathi kunje sakuthatha kubogogo ogogo betshiyela omama omama befundisa lathi athesi lathi sesikwenza. Siyabonga kakhulu uhlelo lolu.
Unkosikazi Sicelo Sibanda osuka kuward 23 eMatopo uthi uhlelo lokucomba lumenze wahlanzeka.
Uhlelo lolungenze ngaba umuntu ohlanzekile ngaso sonke isikhathi njalo ngaba umuntu oqakathekileyo ngoba ngibona ukuthi laphetheya kwamazwe sembonakala izandla zami ngokuhlanganisa inhlabathi ngisenza imbala etshiyetshiyeneyo.
Lokhu kuthakazelelwe nangukhansila unkosikazi Sikhulile Hlongwane oqondisa ngohlelo lwe-My Beautiful Home uward 17.
Uhlelo lolu siyaluthanda kakhulu ngoba lukhuthaza kakhulu omama ukuthi kube lezinhlanzeko emakhaya kube njalo lokulondolozwa kwesiko lethu lokugudula. Siyenza ama-competitions ngomnyaka ngomnyaka awokugudula khonokho siwinisa ama-prizes to the most abagudule kuhle ngomnyaka ngomnyaka.
Ugwalo olwethulwe namuhla lwasekela lilizwe leMelika elanika abalobi inkulungwane ezingamachumi amane lambili amadola ngaphansi kwesikhwama sesigodlo seMelika esibizwa ngokuthi yi-USA Ambassadors Fund for Cultural Preservation. Ngimela iStudio 7 ngisematopo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho isixoxa ngohulumende wakwele South Africa osevumela abantu ukuthi bachaphe labantwana umngcele kungela maphepha aveza ukuthi ngababo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amalunga edalela ephalamende eBrithani azama ukususa unkosikazi Theresa May esikhundleni esithi wehlulekile ukuphatha kuhle udaba lokuthi ilizwe leli liphume kwinhlanganiso ye-European Union. Umnumzana Michael Cohen owayeligqwetha likamongameli Donald Trump usemthethwandaba lapho athoniswa khona amacala ambalwa agoqela elokuthi wancedisa umnumzana Trump ukuthi ahlawule imali abesifazane ababili ababesithi wayethandana labo. Umthethwandaba uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. ele-China lithi isizalwane se-Canada esibotshwe kulelo lizwe sephula imithetho ehambelana lezomvikela. I-Canada yabopha isizalwane sakwele-China esifunakala kwele-Melika lapho kuthiwa sephula umthetho wezokulungisa imitshina yebulenjini lokunye okufanayo. Uhulumende wakwele South Africa usanda ukwethula umbiko othi abazali sebelelungelo lokuchapha labantwana umngcele welelo lizwe lanxa kungela maphepha eneleyo. Abantwana balakho ukuthwala ugwalo lwepassport kuphela kodwa kungekho okusekela ukuthi bahamba labazali babo. Kulabanye abantu abancoma lokhu labanye abachothoza okwethulwe lilizwe leSouth Africa. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umzali uyahamba nomntwana kabusadingakali kakhulu lezi zincwadi akade zidingakala nama-affidavit abuya komunye umzali asithi mina ma ngihamba nomntwana nami umama ngikho kumbe umama kehamba lomntwana mina ngingekho kwafuneka kakhulu ama-affidavit ama-birth certificate osokufunakala kakhulu khathi ezi-passport ukuthi umntwana abe le passport uyahamba udlule naye umntwana yikho kuzame ukuthi kwehliswe kancane.
Ye, kodwa nxa umntwana engela ncwadi ezinye ezithize uhamba njani khonapho ukuthi uyaphonga udlula laye kumbe kumele vele ube le passport?
Incwadi vele okumele abe layo umntwana i-passport okwasuka kwafakwa ekuqaliseni yikuthi kumele kube le affidavit echoyo ukuthi umzali omunye ule mvumo yokuthi omunye wakhe ukuthi ahambe lomntwana. Okwesibili kube sokusiba ne-proof ukuthi umntwana vele ngowakho wena ohamba naye. Lokho kwenzakala ngendaba ye-birth certificate. Kodwa-ke umthetho lo wakhathesi uthi wona hhayi xa mina ngiphethe i-passport lo mntwana engihamba naye ephethe i-passport okwakhathesi singahamba sidlule ngoba isikhathi esiningabantu kade bethanda ukuthi bayehluleka ukuhamba nabantwana ngoba bengatholi kuhle izincwadi lezo ezifunakalayo ikakhulu ama-affidavit.
Singathi-ke khonokho akwethusi yini abanye abantu, sibona abanye nje bekhonana besithi kungani abantwana bayagcina bethunjwa into ezinjalo.
Kulokukhala okunjalo kanti futhi kulokunye ngoba siyakhumbula ukuthi abantwana bebebanikwa omanayiti bengelazo lezo zincwadi, abantwana besebefakwa ezimoteni. Siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelilela kulo mnyaka kulabantwana kade bebanjwa besezimoteni zabomanayiti abengelazincwadi ngoba umntwana engelancwadi ugcina kufika esikhathini sokuthi umntwana kwesokanswa uyasimahlwa even ele-passport ngoba lezo ezizincwadi ziyabe zingekho. Ukuzama ukugwema ukuthi umntwana asimakwe ngcono umntwana angene nge-passport yakhe.
Singathi kodwa abantu bathini ngakhonokho Baba Mabhena?
Abazali esikhuluma nabo abangapha abehluleka ukuthi benze ama-affidavit kumbe ukuthi babe nalezo zincwadi ezifunakalayo bakujabulela. Kodwa-ke kwesothiwa nabanye abathi bona njengoba abantu bethwala ama-passport amaningi ngoba ngithemba ukuthi yakunanzelela ukuthi isikhathi esinengabantu bamabhasi ngomalayithi ababe lama-passport amaningi sekusitho ukuthi umuntu angadobha umntwana afike ebhode efike ethi ngumntana kaproduce i-passport abe sedlula naye kuyenza futhi ukuthi kube sokuba lohlupho lwe-child trafficking.
Kodwa-ke khonokho kulungiswa njani njengoba sokuvuleke amagedi wona lawa esikhuluma ngakho?
Yinto esafuna ukuthi icabangisiswe kuhle ngoba kubalula nxa umzali ehamba lomntanakhe ngoba umzali nxa ethole umntanakhe kuyabonakala ukuthi hayi lo vele ngumntanakhe. Kodwa kusuka kube nzima nxa umntwana ephathiswe omunye umuntu ongasomzali ngoba sake sibone ngoba omalayithi abanye bayabuya lomntwana ona-2 years umntwana engahambi lomzali kodwa efike omalayithi. Thina sekuthiwa ukuthi ekuvikeleleni ukuthi abantwana bahlukunyezwe umntwana akahambe lomunye womzali wakhe umntwana engaphiwa umalayika umntwana ole-2 years. So ngathi laba abale-10 years nje so kungaba lenye indlela okungakhangelwa ngakhona. Kodwa sicabanga ukuthi bakwenzele lokho ikakhulu ngoba ama-school holidays wonke kuba lokuthi abantu babuya nabantwana ngezinye indlela ezingekho emthethweni.
Singathi-ke kuvamile khona ukuthi kwenzakale ukuthi abantwana baphathiswa kubo malayija lezinto ezinjalo?
Vele abantu bakithi sihlala sibakhuza ukuthi bengaphathisi abantwana kubo malayija ngoba sikhuluma khathesi isikolo zivaliwe, abazali bangapha eGoli, abantwana bahlala nabo gogo ekhaya. Umzali usemsebenzini abe funa ukuthi abantwana babuye finesi lapha eGoli ukuthi babuye bezodlela ikhisimusi ngapha eGoli. Abe sesuka umalayija wakhe hambe ndathela umntanami kugogo wakhe ekhaya. Ugogo abesenika umntwana umalayitha. Uthola ukuthi umalayitha lo selabantwana abafika 15 abafake emodeni abantwana abaphathisiweyo. abantwana labo ke babe ngelazincwadi, abanye bakhona, abanye bakhona bazabe belazo izincwadi. Kodwa uhulumende uthe faka lo mthetho obekhangelele ukuthi umama womntwana ikakhulu asithi mina unkosikazi nxa ekuya lo mntwana engajoni ezihlupha ngalezi zincwadi eziningi, kodwa abe nepassport kuphela.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa lo Kips Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kusenjalo, inhlanganiso International Monetary Fund ithi abesifazana kumele bathole imali abayiboleka amazwe achiyeneyo. Umqondisi wenhlanganiso leyo unkosikazi Christine Lagarde wethule lokhu namhla eNew York emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso yeCouncil on Foreign Relations.
Whenever we have a lending arrangement with a country that is going through a lot of trouble caused by balance of payment crisis, either for internal or external reasons, we say when it's macro-critically relevant, let's examine what you could do specifically to help women access to the work.
Emazweni yachiyeneyo ikakhulu alomnotho ogugudeke okwamagama, siyanceda kakhulu ngenhlelo zokuthuthukisa abantu. Sikhangela ukuthuthukisa abesifazana ngokunika lokhu okubizwa ngokuthi i-technical assistance. Lokhu sikwenza emazweni esiwaboleka imali anganeka wasebenzisi kahle imali abayithola kithi.
We now provide a lot of what we call gender budgeting technical assistance.
Ukusenjalo, unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abesifazana bathole imali yokuzithuthukisa.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bangayithola le imali emazweni ashiyeneyo. Baqale inhlelo zabo zokuziqinisa kuma-communities abahlala kuwo, njalo bazikhangelele izinto ezingabanceda ikusasa yabo.
Kodwa nxa sikhangela sibili, ubonanzani kungabe kuzinhlelo ezinjani lapho esingabe sikhuluma ngazo?
Izinhlelo ezingaba zingezokuthi omama bangaqalisa ukuba lama ngithi inhlelo ezinjengama-projects ukuthi baqalise ukuthi bakhangele ukuthi ku-community yabo bangayithola leyo mali. Kuyini abangakwenza okulula? Ngithi for instance, ngakunika example ngabomama abelupane lapho kugcwele khona ilala. Siyabona ukuthi bayathunga iy'ncebethu zabo bazithengise emazweni, basebenzise imali zabo. Ababe besezindaweni lapha okugcwele khona ezinye izinto, asithe ngxenye amanzi maningi, ukuthi bangaba lezingadi zabo bathelele, bathengisa izilimo zabo kwezinye indawo.
Kodwa nxa sikhangela sibili, khonokho kuyabanceda kakhulu yini, kumbe kuyabe kuphongwenza nje?
Omama seyakhulu, nxa ngikhulumele omama beZimbabwe, omama beZimbabwe bazele ngomama abakhula besazi ukuziphandela lokusebenzisela izandla zabo. Esikusebenzisayo omama beZimbabwe kuncane uvela kuzona zimali zangikhona ngenxathi abanikazi bazo bayathi besipha baphinde bazilandele bayezidla khona. Kodwa kuyanceda, kodwa kakuncedi ngendlela efaneleyo, eyaneleyo kakhulu, ngenxa yokuthi imali zangikhona ziphiwa zinentambo zokudonswa. Nxa ngiphila imali yami ungenzi, ungatsheki. So nxa ngiphila imali yami angifuni ukuthi wenze lokhu, ngifuna uhlale la. Asiphiwa sile mvume ekhululekileyo ukuthi yenza ulutho njengendlela obona ngayo wena umnikazi wesigaba.
Ye, siyabona ke unkosikazi Christine Lagarde we-IMF bekhuluma sibili lapho esithi omama kumele bethole sibili imali zonke lezi eziya khona ngale-ke kuzwekazi le-Afrika kumbe lezinye indawo. Kodwa ngenxa sesikhangela-ke njengokutsho kwakho, bona abantu abanjenge-IMF pho imali lezi bazilandela yini?
Ziyaphiwa abantu. Engikutshoyo ukuthi uzilandela, ngizakunika i-example yokuthi uzilandela kuyini. Ukuthi nxa kungathiwa he kule sifuna ukulipha i-100,000, phakathi kwe-100,000 liyana kuzasigada umuntu evela kwezinye indawo ngabathathu bafike bahlale ehoteleni, babala kuyona lani imali abaliphe yona. So babhodabhode badinga i-transport, bathi siyahlola sikhangela ama-projects. At the end of the day
lo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ebesixoxa laye khonapha emsakazweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.